Isindaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlaka 19 kuNhlangula 2019 igama lami uChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla leMDC uMnumzana Tendai Biti utshela umbuthano oyenzelwe ngapha kwelemelika ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa umbuso ngamasotsha nxa engalungisisanga ezomnotho. Phambilini kwelanga lokunanza iziphepheli umhlaba wonke jikelele, sizalethulela udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqakathekiswa ezikolo. Namhlanje sixoxa lowalwa impi yenkululeko uMnumzana Strike Mgandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamkhokheli webandla leMDC uMnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha ngendlela uMnumzana Robert Mugabe agenqulwa ngayo nxa engaphuthumanga walungisisa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo nje mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo engapha eWashington DC.
UMnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano okwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria uMnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa uMnumzana Craig Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave zviri zvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Bachamisa bafana kuba bari patable, MDC inofana kuba iri patable, iye Emmerson anofana kuba ari patable, kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%, uMnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe aloku ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi leAfrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso oncindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni aseAfrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracy think?
Ubiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu, umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo, kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe aseAfrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini, i-66% bafuna umbuso okhululekileyo, i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho, ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Pambilini kwelanga lokunanza ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kusasa, abeZimbabwe abahlala enkambeni yeDugu kwele Botswana bathi impilo njengesiphepheli kayiba phathi kahle bengazi ukuthi ikusasa ibaphatheleni. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa ezihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugu Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Iningi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo Weza, yena ongumqondisi weziphepheli eDugu, uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Impilo engafiswa ngumuntu wonke nje ukuthi aphile eyiphofona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza lama challenges ayenza ukuthi umuntu asukele izweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu uthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kulokule peace kungela imisindo ekhona, kodwa usukuluzwa uyabuhlukumisekile, lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Amazwi kaWeza agcizelelwe ngumnumzana waseThibi oyisiphepheli esihlala eDugu, othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Bafika impilo engathi ngesithiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazaya kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba iBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. UJibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza.
Ngokuhlala kwami enkambeni angikayiboni into enhle bona zonke izinto zizindi kuphela. Kulabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kubasizile, but kimi ni kuyimi mina umoyo amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisida lithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, uqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba oyi-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphephele eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esihambeni salo ukuthi ligcine iziphephele zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7 eGaborone, weleBotswana.
Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abathumele ngomakhalekhukhwini ngeWhatsApp phela. Besitshela ke abakufisayo abalakho enhliziyweni lani lilakho ukuthi lisithumele ke amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Hello, ngiyabingelela abasakazi abahle babu Chris labo babu Gande. Ngisithi nje ngibonge. Ngibonge kakhulu indlela isakazwa ngakhona muhle umsebenzi. Siyabonga impela okhulumayo ngolobi Ndebele ngiseGoli. Ngithi ke mina nami hayi nje ngiphawule nje okwami ngendlela engibona ngayo ngoba lezi zinto zepolitiki ziyabe zifuna ukiyo zona uthando kobanzinyana. Ngoba mangithanda ukubhekisisa i-government le khona, hayi nami ngibona nje sengathi iyaphazama uma izobilokhu iqhubeka iqhasha amakhampani ase-America ayiwo ayifakele i-sanction. Ngibona nje sengani mhlawumbe badlalisa imali ngoba angishini nini nibe beqhashile leyinye yakhona yahluleka nayo. So okungimangazayo mina ukuthi indaba kanti balokhu besenza into eyodwa kota bebona ukuthi umphumela wakhona kawukho, kanti kungani bona bengazihambe libona self bekhulume nalabo bantu abayibo abafakele leyo sanction dani kulokuthi bethathe imali enengangaka engasizi lizwe beyibuyisela kuwo kwayo. Futhi mina ngowami umbono nje ngibona ngani ayikho into engabancedisa kulokho, maye kuyikuthi bona bakubona ukuthi i-sanction day ingene ngendlela engasiyo, kababe lesibindi befesena nawo ama-America bekhulumisane bebone ukuthi mhlambe makuhlulana lapho kungcono dani kulokuthi bethathe i-company yakulelo lizwe futhi ebafakele unsinyo bebe besebenzise bona. Mina kanye kuboni nje ukuthi kuyikule nqubekela phambili lapho. And then okwesibili engikhala ngako sengike ngakhuluma nami ngisithi mhlambe mfiso ukuthi ngabe liyake lihambele ngale kithi nike nisakazele nathi sizwe likhulume nje likhona ngale esigabeni sakithi echefunye echolojo. Bakhona mhlambe abantu abangakhuluma lezinye izinto esizidingayo khona ngale zigcine sezikhona. Ngilibingelela nje kuseni namhlanje ukuthi nami ngolandela iStudio 7. So into eseZimbabwe isubuhlungu kithi sokuthi i-government yethu noma ilokithi yazama but kanye kuboni mina ukuthi izama ngayiphi indlela ngoba abantu bayahlupheka. Bengisekhaya nje 3 days back abantu bayahlupheka kula msebenzi bayenza noma yini nje okurongo kuphela indaba yokuthi bafuna ukusebenza elizwe. Ngiyabonga.
Hey linjani umsakazane Studio 7 banjani abantu? Ya ngiklodi mhlanga ngobulawayo. Ha kunzima lapha etopeni ya siyabuya kunyama amagetsi yahamba sikhathi eside amabhizinisi abuyela emuva khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele manzi lawa ei ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana bezimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithinteke ngeWhatsApp. Lani ke lilalo ithuba lokuthi lisiphe elilakho enhliziyweni zenu ngeWhatsApp. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Ndlovu. Ngiyaxolisa, ayiso Strike Ndlovu, ngu-Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu. Asizweni ke ingxoxo esibela.
Ngayikho kwenza ukuthi ngo-1987 bafundelele umkomo ukuthi ahlanganise izaphu, izaphu ezanisiya. Batshintshe futhi igama lezi lokuthi zaphu, bathi inhlanganiso zombili ngase zihlangene zizabizwa kuthiwe izanisiya. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuneka ukuchitha igama lokuthi izaphu, nokuthi umkomo wayemele eninto engathiwe zani. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe, basebenzisa amandla abokuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthiwe zenziwe nguhulumende wezani, DF. Njalo futhi ma usitsho njalo kutho ukuthi izaphu kayisekho ukuthi yake yenza okwehlukeneyo nezanisiya. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umsebenzi welizwe oyizani. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasevandla omabili esehlangene eseyizani siye kuzaba ngumgaba. Uqanjwe ngelizwe, inkomo kabhalwanga kwi-unity accord. And utshengisele ukuthi kwakufuna ukucithwa ukuthi nguye waqalisa i-national movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke amasebenzi nemathelezo, bafuna ukucitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbuso ohlanganisiweyo nowezitra lezandla lowerepis uzaba ngu-Red Nyongo, yena owabuya muva khona ke kwaDabeni. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi yachaya isimbi ezwayo okakhulu ukuthi ma usukhangela iregulani ukuthi amabutho angasiwa ngamabhekile asekwazi ukujamisana lempi yamabutho erodisha direct izibra ikwazi ukuthi ikwenze lokho. Yayila mabutho amaningi, amanye seyangula, amanye sezambi. Yikho kwasijikile iLanka South ukuthi ungazenza kutshaya umbhobho kuye kuphela ivele izakabhili iyephatha iHarare. Yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izitha bengayekele ukuyicindezela cindezele nje ukuthi yenzani ukuthi kuze zithathe kuzagcinwa kusehla ukuthi izandla yayingaphambili kwezitha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi yaleli lizwe kakhulu yezapho yaleli lizwe kakhulu nokuthi umkomo nangokwakhe wayebasinda.
Ye, siyabona njalo ukubana ibandla lezaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani izaphu libandla leMathebelelendi lanxa kunkokheli babe khona abafana labo Chinamano labo Msika ababe ngasomandebele ungathini wena ngakho
lokho kuyangimali kulo muntu engakwenza lokho kulokho kungakumali singasenza abantu bezana ngoba iyezi kethu zikankomo singakaphathi lize unumber 2 wakhe kwakungithinamani lanxa uthinamani sebhukuthi kwasala kungumntu so akuzange kuze inkomo abe le-DPP umesebenzi phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo xa wawusazi izaphu yakudala uthikerema lo nyandoro besesitenshini izaphu yathi sakhiwe uthikerema lo nyandoro besesitenshini babengotshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu ngo-1969 kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu kwathi qeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba nezaphu bangikhona bephuma kwathi bebuya bayajoyina inkomo njengokuqalisa kwabo i-ANC ka-1967 so abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement le nkomo babevele emashonalendi abanye bakhona uthikerema lo nyandoro onyagumbo omazimbamuto abantu babesejele ukufunya izaphu yikho ke from there sokufika phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonalendi babaningi for example umuntu owayeqinile kwi-information yezaphu ngungibilisaruzi kwakulabo umkarati kula ngapha nxa usiye emashingo ngapha kulaba mdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezaphu wayevela emashingo abanye bevele emanikalenda abanye bevela khonale kubuzizilwini lokukorekore
Siyabonga lo ke ngumnumzana Strike Mkandla umstrike Mkandla ke ngunobhala jikelele webandla lezaphu besixoxa la ekuhlelo lapho esikhuluma kona ngembali yebandla lezaphu levuyo lezibra siyaqhubeka njalo kusasa ngengxoxo yethu lo mnumzana Mkandla
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Esizwe ke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unobhala ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi umnumzana Milton Ndowu uthi ugatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation Commission alusekeli hlangothi ngoba lungayisiyo ngxenye yebandla ngitsho lelilodwa elezombusazwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amalunga edale lephalamende athi afuna umthetho wenqabela ukutshaywa kwabantwana esikolo kunye lokuxotshwa kwamantombazana azithwalayo ukhangelisiswe lumthetho ngoba bathi bona ubuyisela imfundo emuva. Umongameli Donald Trump welemelika lamhlanje usungule umkhankaso wakhe wokuncintisa ukuba ngumongameli okwehlandla lesibili edolobheni leFlorida. Inkulungwane lenkulungwane bezisemhlanganweni wakhe lapho avezwe emphakathini ngunkosikazi wakhe uMelania Trump. UTrump uzitshaye isifuba wathi ilizwe liphakathi komnotho othuthuke ungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Uphinde njalo wathi yena konke okuhluphayo elizweni usenelisile ukukulungisa. UTrump uzabhekana lozanqoba kukhetho lwama-primary awebandla lama-Democrats. Kulamalanga ngiyaxolisa kulamalunga ama-Democrats ayedlula amathumi amabili ancintisayo ukuthi angene kukhetho ayenza ke ama primaries okutsho ukuthi ozanqoba nguye ozabhekana lo Trump omunye walabo abafuna ukuthi bancintise ngowake waba ngumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden. Lo balaleli ngumsakazi ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Everyone from the Carolina, she used to call me Rastafio because I handle money. Nada mo kusanga Carolina, jinga wevatika kebu. Kayenda ya siu, kayenda ya pelu, kama mina chula no kukama. Yoka uranda wa yekanda, na musanga teva, ani musafara. Mukwane byantuka ko siroja kapuno mulenzi nejakalo mulenzi na yato mulenzi yafuko mulenzi kuno mulenzi yanjo moyo yanandoleza nane nyokuzoma olwa kuno lubuchuvinzi iyo mulenzi nawe cha katini tukukola chikuti katenge noru kutolukula nemba kusomero nemba kusomero na ina winga kumanye sumero kusomero webango mara kifre kutana u ila waka ha
Belelo sakhulayo osefuna ukubusa ilizwe le Uganda uBobby Wine ngumhlabeleli njalo khona kwezombusazwe esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe liyakwanisa njalo ukuthi listinde njalo lisilalele ntambama ngo 7:30. Asihlanganeni njalo. Igama ngu Chris Gandhi.